Uhlangothi lwezempila kahle lubika ukuthi phakathi kwabantu abahlolwe batholakala bele COVID-19 abangamachumi amathathu lane 34 ngabahlala eHarare kusukela ngombimbitho lonyaka sokulabantu abedlula inkulungwane ezilichumi lambili eZimbabwe abahlolwe batholakala bele COVID-19 kwathi abafika phose inkulungwane ezilichumi baphepha kumkhuhlane lo sokubhubhe abedlula amakhulu amathathu 318 isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuthi emhlabeni wonke jikelele kulabantu abedlula izigidi ezifika phose amachumi ayisichiya galombili 76.3 million asebehlolwe batholakala bele COVID-19 kwabhubha abafika izigidi ezimbili 1.7 million umkhuhlane lo uthwalise nzima abaphila ngokuthengisa impahla echiyeneyo unkosikazi Lydia Maphosa okhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Chamber of Informal Economy Associations uthi bathwele nzima abantu abathenga bethengisa impahla
abathengisa ama fruits and vegetables kunzima lakhathesi ngoba ezindaweni lapha kade abantu besebenzela khona kuthe kuqhamuka lomkhuhlane kwathiwa kabame baza kulungisela indawo eziqondileyo ukuthi bayesebenzela khona lakhathesi ikhansili ayikalungisi ukuthi umba abantu bazayahlala laphana ngaphandle kwabalutshwane ababelamashedi yabo abavele besebenzela kiwo kodwa lanxa bekhona emashedini benjalo akulabantu abathengayo ngenxa yokuthi abantu kabahambahambi
unkosikazi Mary Mayimbo okunhlanganiso le eGwanda uthi kunengi okubhekane labantu abaphila ngokuthengisa impahla
lakathesi isimo slow sisibi kanti esisikhangelana ngekhefule nelele Christmas abantwana bayabe bekhangela ukuthi bafuna labo izigqoko ezintsha izicathulo ezintsha badla ukudlo okuhle labo kodwa engekho napho vele kuyaba kuvele kunjani kuyaba kungela mali kulobunzima sibili angifuni ukukamba manga
unkosikazi Lois Gwangwara ohlala eMarondera uyakusekela lokhu
ikusasa lethu alimanga kuhle kwi-informal sector ngoba kathesi even imali yokuthi abantwana sebayise esikolweni next year sizayithatha ngapha i-capital yangikhona ukuthi ngiyehoda akusela kathesi sikhangelele le holiday le-Christmas abanye bayabejabula besidla besenzani thina silamali
unkosikazi Charity Mandishona uthi inhlanganiso yeZimbabwe Chamber of Informal Economy Associations izama ngamandla wonke ukuthi incedise ukuthuthukisa abathengisa impahla ababhekane leCOVID-19.
We have come up with a resilient fund which we are giving to our members.
Sisabumba isikhwama esibizwa ngelokuthi Resilient Fund okuyimali esiyitholisa amalunga ethu emaphandleni lemadolobheni ukuze baqhube inhlelo ezingabasiza ukulondoloza imuli zabo kanye lokuthi bathole ukudla. Sesisungule njalo uhlelo lokubakhuthaza ukuba basebenzisane bendawonye njengoba ekuqaleni lo lalo ubezenzela okwakhe ekubiyeni komkhuhlane we-COVID-19.
Because now, because of COVID-19, people are sort of fragmented.
Umongameli Emerson Mnangagwa wethule umbiko izolo kusihlwa oveze ukuba liyakhuphuka inani labatholakala bele COVID-19 eZimbabwe.
Goal of our response is to minimize the impact of COVID-19 with a focus on morbidity and mortality.
Injongo yethu ikwehlisa udubo olulethwe yi-COVID-19, sehlise lamathuba okusabalala kwawo lomkhuhlane. Ngenani labahlaselwa lokubulawa yilo umkhuhlane lalo lehle. Inganelisa ukulungisisa udubo olulethwe yilo umkhuhlane ehlangothini ezehlukeneyo zomnotho nxa singaphumelela ukwehlisa ukusabalala kwegciwane lakhona.
The many economic challenges and impacts that this disease is caused.
Banengi abantu abathi ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 sokuphazamise indlela abaphila ngayo. Abanye bathi kunzima lokuzivikela kumkhuhlane lo ngenxa yendlala. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.